indaba kaZukho indaba ebuhlungu kakhulu ngoba abantu lokhe beminyana ukuze bagade, abantu lokhe bethatha isikhathi eside belayinile bemelele ukuthi bathole ukugada ngalesi sikhathi se-COVID-19. Ibuhlungu kakhulu emakhaya ngoba uhulumende uvalile ukuthi laba lezimota zabo benelisi ukuthwala abantu. Wathi Zukho ngiyothwalayo, kodwa ungahamba emakhaya, ema-routes asemakhaya, uZukho kakho. Kuyabe kulo Zukho osuka koBulawayo esiye eGwanda, osuka koBulawayo esiye eMaphisa njengesibonelo. Kodwa uZukho osuka ekhaya esiya e-district center akakho. Abantu bahamba njani besiyathola impila kahle e-district center? Ngoba siyakwazi ukuthi ama-services asema-centers emakhaya ayikho i-transport. Nxa abantu bezimota zabo bengathi bathwala, bayathathelwa izimota zabo. Siyakwazi ukuthi we are still in a centralized system ngokunjalo, ngoba kumele uthole usema-centers ukuthola yonke into. I-bank is a center, impila kahle isesenta. Nxa usiyalungisisa kwezemfundo uhambe esenta, nxa usiyalungisisa kwezithupho kwamabhetho kwani death certificate yonke into i-burial order ithathe e-district center. Kodwa kakula Zukho ngakuhambisa e-district center ngoba uhulumende lokhu etshaya phansi ngonyawo ukuthi hhayi akula nto enjalo, abantu bezimota abangathwala abantu kuthwala uZukho kuphela.
Sesikhangela amacebo kahulumende awokuqeda lolu hlupho, abalisa ukuletha izitimela. Njalo siyabona lokuthi uMongameli Mnangagwa usungule amanye njalo amabhasi ezukho. Kuzaluqeda yini lolu hlupho?
Ye, siyabona emadorobheni sebefaka isitimela ukuthi sizame ukuncedisa ukuthwala abantu. Kodwa asingakhohlwini ukuthi kanti isitimela sona lesi phela laso anto sehlulile phela. We have run down eNarazete, sasilama good train yethu asehamba go, sasilezitimela ezihamba kwamanye amadolobho ebesezihamba go. Njalo futhi laso ungasikhangela nje sositimela ongathwala abantu ngo-2021 lesi, sehluleke nje khona ukusipenda. Kodwa umbuzo wami uzakuqala ulokhu kuqhubeka ukuthi yebo edorobheni lingasifaka isitimela, kodwa lilungisa njani ofuna ukusuke siye ekhaya? Osekhaya ke anje abona sesisenza i-development kumbe i-decision ele-bias to abantu bedorobheni ezifo abantu bekhaya kabasobantu. Yebo siwazile ukuthi kulamabhasi amatsha abuyayo, kodwa singakhohlwa phela ukuthi ngomnyaka ka-2019 kulamabhasi angu-76 ahalontshwayo esawabona ebekwa emphakathini esithi wona kwathiwa azasebenza uBulawayo, i-Mathi North lo-Mathi South, engamabhasi amatsha. Kuthiwa hambe ayevele eBelarus. La namuhla amabhasi lawo kasiwabone emgwaqeni, ngoba ungadivide amabhasi lawo ngama-province kutho ukuthi iBulawayo kwakumele ibe le-25, i-Mathi North ibe le-25, i-Mathi South la ibe le-25. Kukanti unganika ngama-district amabhasi lawo anama-district emathebeleland wonke, uwanike ngokulinganayo. Phose uBulawayo kwakumele abe neclose wamabhasi angu-15. Kodwa kasiwabona amabhasi lawa lokhu esithwalwa imikhehlekehle yonalo othi ungangena kiyo uyaphosa uthole ithethenasi. So yizi izinto okumele sizikhangele zona lezi, ukuthi kanti lawana amabhasi hhayi angaphi, akuwaphi ama-routes singakakhangela amabhasi amatsha.